isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 10 na kumpalakazi 2019 nguntungameli Nkoma. Endaveni zekuseni namuhla
into esike isidanise kakhulu ukuthi amaphasipoti ayakhutshulwa intengo ukuthi abantu abadiaspora abantu abangavumi ukuvota kokuqala.
Uhulumende sekwezele izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe imbadalo yokuthatha ipasipoti njalo uthi kumele zihlawule ngedola leMelika.
Ngapha ekubeletheni komama impilo iqinile, impilo okuzwayo, omama bayabeletha kude, siyakukhangela kunanzelela ukuthi omama bengaduleki, yikho sisebenza sigela khona nsuku zonke.
Ugatsha olutsha olubona ngenhlelo zabesifazana ababelethayo esibhedlela sempilo soluqalisile ukusebenza. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende sekwezele izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe imbadalo yokuthatha ipasipoti entsha isuka ku-53 Zimbabwe dollars isiya ku-318 US dollars. Imali le kumele ihlawulwe injalo ngedola lakweleMelika, okuyinto echothozwa ngabaningi. Umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana kaZembe kaZembe uthi bathethe inyathelo leli ukuze uhulumende athole imali yangaphandle kwelizwe azayisebenzisa ekuthengeni amaphepha okudindela ama-passport. Kulabantu abangena ku-359,288 asebele sikhathi eside bebhalisele ama-passport. Kodwa kuze kube lamhlanje akakaphumi ngoba uhulumende esithi akala mali yokuwadinda. AbeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bathi imali le inengi kakhulu. Sixhume umnumzana Vusumozi Spanda, isiphathamandla senhlanganiso emela isizalwane zeZimbabwe leza kwamanye amazwe kwele South Africa, i-African Diaspora Global Network.
Sikezaxoxisana laphayana no-ambasada phambilini ukuthi uhlelo lwamaphasipoti ikakhulukazi ebantwini abakudiaspora, ikakhulukazi abanesebalayo e-South Africa, belungamanga ngendlela efanele ngoba abantu bebehamba beyodayisela amaphepha econsulate bese kufuneka futhi baphinde bagibele ibhasi bayihambise lawo maphepha ekhaya. Okwasho ukuthi isicelo sethu kwangokuthi njengamanye amazwe bekungaba yinto enhle ukuthi lawo maphasipoti ngabe kuthiwa labo bantu bayawathatha khona lapha baphinde bawazisele lapha ngokushesha, bekungaba yinto enhle. Noma leyo ntengoko eyokuthi lawo maphasipoti okuwathatha lena bekuza nabo bayikhuphile kancane ukudlulela labo abayithatha besekhaya ngoba bewalethele lapho bekuzoba yinto enhle. Into esuke isidanise kakhulu ukuthi amaphasipoti ayakhutshulwa intengo ikhutshulwa abantu abakudiaspora abantu abangavumi ukuvota kokuqala. Laba bantu futhi kuzofuneke bathi ngemva kokhokha imali engaka balinde isikhathi esinde ukuthi bawathole baphinde bagibele bawahambele ukuyowalanda eZimbabwe. Yonke le nto lena kubuya sengathi ukujeziswa kwabantu abakudiaspora. Uhulumeni ngoba akanamali usenamaqhinga okuthi abambe inkunzi abantu abahlala ngaphandle kwelizwe.
Akhona yini amanyathelo elizawathatha njengenhlanganiso?
Njengoba nje sithole into ebecaaenze okokuqala nje bekuwukuthi ngoba sibe sihlale phansi ngojulayi sabhala zonezinto lezikhuluma ngazo, sikhulumisana no-ambasada ukuthi asihlelele mhlawumbe ukuthi sihlangane sibonisane nongqongqoshe wezangaphandle we-foreign affairs ukuthi kungenzeka kanjani ukuthi kube nohlelo lokuthi kukhiqizwe kwama-passport kungakheki ngaphansi kwale nyundezi. Sasilethe nemibono ethile sisazobuye-ke njengoba sekwenzakalle sigameko sikhulumisane futhi naye siphinde sizame ukuthi sikhulumisane nangqongqoshe wangaphandle umnumzane Umoya ukuthi sizwisise ukuthi bathi ngempela ma bona bebhekile babona ingathi yikuphi abakulungisayo ngokuthi bathathe intengo eyama-passport eyabantu izizalwane zaseZimbabwe abangaphandle kwelizwe ababanqabela ukuthi bavote basho ukuthini ma besikubona bafuna ukuthi intengo zalawo ma-passport zikhuphuke ngoba lokhu kufuna ukuthi babalishe bathathele abantu abasezimbabhukuzo babo ngoba sokuzoba nzima nokuthi bashona passport kube nzima nokuthi mayefuna uku-aplayela amapermit la emazweni abahlala khona bawathole ngoba benganele ukuthi ithola yena leyo passport njobo.
Umnumzana Vusumoses Panda isiphathamandla senhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe leza kwamanye amazwe ezihlala kule South Africa, i-African Diaspora Global Network. Umqondisi wempilo Central Hospital uDokotela Solwayo Ngwenya uthi ugatsha olutsha olubona ngenhlelo zabesifazana ababelethayo esibhedlela lesi soluqalisile ukusebenza njalo lukhangelelwe ukwehlisa inani labantwana abazalwa befile. Ugatsha lolu umhlobo walolu gatsha ngowakuqala e-Sub-Saharan Africa njalo usebenza kulolu hlelo lekolishi le-United Kingdom University of Manchester kanye lomanyano weLugina Africa Midwives Research Network. Isibhedlela sempilo sesiphiwe njalo imvumo ihlanganiso ye-International Organization for Standardization yokuthi isihlolisise igciwane lengculaza ngezinga eliphezulu njalo sizananzwa emhlabeni wonke ngalolu hlelo. Ungwenya utshele uStandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi lanxa odokotela bephakathi kokukhalala umsebenzi njalo kungela okokusebenzisa okwaneleyo kulesi sibhedlela, kumele inhlelo zentuthuko ziqhubeke emizameni yokulondoloza impilo.
Khona vele sebevulile laba abantu kwabuya abantu abavelela eBritain bethi bazosincedisa ukurana iklinikhi okuthiwa ikhangelele abantu asebeswele ukuthi bangaze baphinda baswela njalo. Yikho-ke sebeqalisile omama bayabonwa ngamawesihlanu bayabuya bebona khonaphana impilo. Sizama ukuthi sibancedise bangaze bathola nje ngapha ekubeletheni komama impilo iqinile sibili okuzwayo omama bayabeletha kuhle siyakukhangela sikunanzelele ukuthi omama bengadubeki yikho sisebenza sifikela khona nsuku zonke.
Abanye bengathi bekuqakatheke kanganani ukuthi kusungulwe lolu gatsha isibhedlela singenelise ukuthi sibe le mpahla zokusebenzisa ezeneleyo kanye labodokotela emsebenzini.
Ye hayi lokho kuya ngokuthi njengoba abantu singaze samelela leso sistrike ngenxa yasipheli kodwa kulabantu okunjengoba namhla kunje bayabe befuna uncedo njalo lwe ikliniki eyenziwayo leyo okuningi kwangikhona into ezilocal nje ukusebenzisa ukuxoxa labo mama sibancedisa sibafundisa ukuthi umntwana ukhangelwa njani. Akunidi amajekiseni ahlatshwa abantu ukuthi umuntu engaze waba le stillbirth kumele abantu bakunanzelele bacacise. Njalo mina so umuntu wokuthi ngizahlala phansi ngiyemelele ukuthi ye ulwana umnyaka kuza kuthi kuye ukuthi kungayekeli ukwenzakala ngizakuthini.
Manje abantu abasebenza khona kuye lizabathola yini?
Istaff esilaso kathesi hayi empilo kaningi kangako odokotela nje ukuthi basabazuza ngathi labo onesi bakhona kabakakhalali umsebenzi bakhona okwakathesi. Njalo kumele sikakathekise ukuthi singayekela khona beZimbabwe siyelokhu sikhala sithi sikhala njengoba vele singasozika into zakhona zingasozintshe kangako sizaze siphethe ngawuphi umnyaka lokhu kumelelwe kumelelwe. Yikho-ke mina ngithi ngiwumuntu othi akusetshenzwe khona lokhu okukhona okuthiwa yilocal available zothi akusetshenziswa abantu bencedwe ngoba abantu abangekele umme ukuthi umuntu kasozafuna ukuncedo ngokuthi kulabantu abakustrike ngokuthi kunjani njani.
Abanye bazabakwazi njani ukuthi bengathola lolu ncedo olwehlukileyo empilo? Kutsho ukuthi izaba i-referral hospital yelizwe lonke yini? Njalo lizakwazisa njani abantu ukuthi sokulo ncedo lwalolu hlobo?
Hayi, thina sinike sihambe sijama papotibiza abantu ukuthi kababuye sizobanceda. Abantu bayadinga lapho abazuza khona uncedo. Siyathanda ukuthi ngabe labo abavalileyo kwezinye izibhedlela labo bavule. Odokotela laba lo abakhalala umsebenzi lo uhulumende bake bahlale phansi babone ukuthi isizwe siyazuza uncedo kulokuthi konke kudonselwana kudonselwana labo lezi zibhedlela zivule umuntu wonke abe le-health care.
Udokotela Solwayo Ngwenya ngumqondisi wesibhedlela sempilo ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7.
direct from Washington, the voice of America, VOA.
Isizalwane sakwele South Africa, unkosazana Zozibini Thunzi, nguye othethe isicoco sokuba isiqamla mayezi somhlaba wonke jikelele uMiss Universe walonyaka. Kuncintiswano oqhutshelwe edolobheni le-Atlanta khonapha eMelika izolo. Lokhu kulethele uZulu we-Afrika ikakhulu onsundu ogoqela izizalwane zeZimbabwe injabulo enkulu. UMike Wobe weStudio 7 uxoxele unkosazana Andile Nobuhle Mpofu, yena wathola isicoco sokuba ngumizimbabwe USA. Lokuba nguMiss Africa Washington State ngo-2016.
Uzave ukimi unjengisa ukuthi kungabe kuliphupho liphi naliphi engabe ngilale empilweni. Ngabe ngimdala ngingaka or ngimncane ngingaka. Kungabe kuyikuphi engikufiselayo empilweni yami. Ngingasebenza ngamandla, ngizinikele emaphupheni ami. Amaphupho ami azafezeka kuphela ngelinye ilanga. Usitshengisa ukuthi njengomntwana wase-Afrika, mntwana womuntu omnyama, akulandaba konke lokho ukuthi ngingabe ngingubani. Okuqakathekile ukuthi ngisebenze ngamandla ami kuphela.
Sibone abantu abaningi ngempela befaka isithombe sakhe ebulenjini bokuzilibazisa obe-Facebook, ku-Twitter, njalo ku-WhatsApp besithi hashtag Black Girl Magic. Eningi labo likhanya ngani lithakazelela isinqumo sakhe sokuziqhenya ngobuhle bakhe. Njengomunye oke wangena emncintiseni efanayo, ukubona njani lokho?
Ikithi yazi ukuqala kwe era entsha ukuthi lami ngumntwana omuntu omnyama ngilenywele ezingomfusha nje ukuthi zinjani ngingela engilakho okunenye uzozositshengisile ukuthi ngingazikhanyeleli phansi kodwa ngibe kwazi engiyikho from phakathi wami ngizitshele ukuthi akule into engangehlula uzozositshengisile ukuthi ngaze ube semncintisenini lapho kulamakhiwa okulabantu abavela ngaphi akula ndaba konke khonoko okuqakathekileyo ukuthi ngikwanise ukuthi ngizitshele ukuthi ngizaphumelela kungabe kuyini engufisayo yithi kasitshengisanga ukuthi kuphajentry kuphela kodwa ngaze kube sesikolweni ngaze ngifundwe ngudokotela ngaze ngifuna ukuba yini empilweni yami ngingazinikela ngisebenze ngamandla ngizaphumelela kuphela.
Ubona ngani ukuphumelela okwenziwe nguZozibini kuzatshintsha ukuthiwa ngesiNgisi i-definition yomuntu omuhle ngoba sibona ngesikhathi esinengi nxa abantu besuthi lo unkazana ngumuntu omuhle ngempela uyambona egqoka iweave egqoka i-makeup ngezinto ezijene kodwa uZozi wayenza into ejene
vele sokuqalisile i-definition yethu yomuntu omuhle it has only been enhanced ngayo uZozi vele sokuqalisile sokukhona osokutshintshile emphakathini sengikwazi ukuthi hayi yena le Black Girl Magic ahambe ngayo uZozi vele isiz lathi sokumele ukuthi siqhubekele lapha tshiyela khona lati sigijima siya phambili kathi silami nginjenje kumbe ngizaba yisidudla kumbe ngizaba umuntu ocakileyo kumbe ngizagqoka i-makeup kumbe angisoze ngigqoke kumbe ngizaba le weave kumbe le short akulandaba konke khonokho ngoba konke khonokho ngokokufaka nje phezulu okuhle sibisibili lokho vele ngiyikho khona and uZozi yena akazange wayesaba ukuzitshengisa ukuthi yena kahle kahle vele ungumuntu onjani uzivile ngomfushi wakhe ngimi zakhe zigeliwe aye waphumelela waba uMiss Universe.
Kukhasi ele Miss Universe bachasise uTunzi njengomuntu olwela amalungelo abesifazana kwele Africa. Sibone yena esekhuthaza abantu besifazana ukuthi basebenze gadalala ukuze bathathe izikhundla zobukhokheli emphakathini. Ubona ngani uTunzi ulamandla na okukhuthaza ukuhlonitshwa amalungelo abesifazana ikakhulukazi kwele Africa?
Yeah, vele ulalo ngoba lathi ukuthi simuzwe ekhuluma into enjalo ukuze akhethe ukuthi aphendule ukuphendula umbuzo ngendlela laphendula kutsho ukuthi kukhona okungaphakathi kwakhe okufuna ukuthi abone abantwana abancane abantu besifazane bephumelela bengabi ngumsila cha kodwa bekwansi ukuthi labo bebengabantu abavulela abanye indlela labo ababa ama-pioneers in different categories ezimpilweni zabo sikhanyelele i-reign yakhe ukuthi it will bring a different scent ku-leadership yabantwana abancane.
Hhayi, siyakuzwa Mampofu, jiyela uZulu amazwi wakho okugcina.
nxa ngibona okwenziwe nguzonzi and lami ngumntana oweAfrika, umntana onto omnyama. Ngifisa ukuthi ngisikhuthaze nini sonkeni, ngithi ungabe ungumuntu wesifazane, ungabe umuntu wesilisa, ungabe umuntu omdala, ungabe umuntu omncane, amaphupho akho acakathekile. Amaphupho akho yiwo aza kufaka ezindaweni ezithiyeneyo ezokuthi kwanise ukuthi ulwele wena lokuthi ulwele nabanye abantu, wena ongaboba ababasenhliziyweni yakho. So mina ngithi nxa uyiphupha into sebenza ngamandla, ngaze uwe uvuka futhi uvuke ngamandla, ngilila ngizophumelela.
Unkosazana Andile Nobuhle Mpofu nguye onqobe kumncintiswano kaMizimbabwe USA lo kaMiss Africa Washington State ngo-2016. Ubexoxa ecingweni lo Mike Wobe weStudio 7 eseSeattle khonapha eMelika. Seli kubonile na ukusemaphepha ndabeni namuhla. Iphepha ndaba le Chronicle libika ukuba ugatsha olubona ngezomkhathi luthi kuzachitheka izulu elikhulu elilomoya kusukela namhlanje kuze kuyefika ngolwesine kuliviki. Izulu leli lizakuna endaweni esigoqela enyakatho lasezansi yemandebeleni enkabazwe kanye lasemaswingo. Iphephandaba leHerald lona lithi umhlangano webandla lezanupf we-annual conference oqala lamhlanje eGoromonzi uzagxila kakhulu kudaba lokuvuselela umnotho welizwe kanye lokuqeda indlala ehlasele izigidi lezigidi zabantu. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Njani Studio 7 labalaleli, mina igama ungabadela Ncubela ngise voice. Engingazama ukuthi ngufake lami lapho ukuthi kanti abantu bakithi esindebeleni bakomthwakazi bangenwa yini. Khona manje sebesekelana lo Tyson wabantu lo yini kanti linjani lina abantu besindebeleni vele? Ikobe lidelela abantu bale because lingothathekile over. Labazale zale lomgabe, labazale zale lomnankagwa. Labazale zale kathi izilobo tswangirayi kathi sokungolo Tyson wabantu kathi linjani vele bantu bakithi? Ake liyeke into zemzini liyenze into zakini. Umakhuphe ukhona lapho, umqondisi ukhona lapho, ngabe kuthiwa maybe lingasupporta lokugawule maye ngaba sekutheni uyayenza leyo nto leyo. Kungcono ugawule ngoba noma esupporta izano but engowakithi kungcono ngoba ngowakithi. UJonathan Moyo bangcono ngabakithi. UJoshua Nkomo bamenzani, uAshmel Ncube bamenzani, bonke abhelswela labana abadala bayeziwani ngabantu bonabo linelokho libhizi ngabo abantu bempumalanga. Chiyanani le nto zemzini libuye ekhaya. Unkomo bamenzani laba bantu bamxhaphaza nje but linalokho libhizi lisabolala bukasukuwere lapo labo tswankirayi labo labo chamisa labo. Aso bantu bakini laba balanidabalani labo bantu. Zamani ukukhula mani liyeke lizama ukuthi likhulise indawo yenu. Kungcono ngabe kuthiwa lisupporta lo Jacob Mdenda ngoba elaphana. Kuyabe kungcono uma engabe kunguye ophakama esithi kwenziwe kanje. Kungcono ngoba ngwakithi uJacob Mdenda. Than laba abantu abangekho kathi sokusukwerepho ngumsupporta lo kakekho leZimbabwe. Angazi ukuthi kathi amakhandeni anjani vele. Angazi wali lawyer kwethu ngubani. Yazi nabantu bakithi so.
Yeli njani basakaza abahle. Siyabonga lo kube lo lesikhumbula nje kancane kancane ukukhuluma lo ngwenya la eGoli kodwa kwamanje ngila eSandton la ngisebenzela khona. Ye ngokholo la ngethemba noma zikhona izinkinga kodwa sithi kubo bonke abantu baseZimbabwe abantwana baseZimbabwe abagcwele umhlaba wonke ngenhlupheko esiyenziwa libandla leZANU PF esingeze sikufihle lokho. UNkulunkulu emkhulu ngelinye lamalanga sizobuyela ekhaya ngoba noma wabanzima njani kwasendulo kodwa fanele sibambelela ngezwi likaNkulunkulu lethemba. Sifanele sihlale sisethembeni ngoba vele ezi iAfrika continent yonke leyase Africa abaholi base Africa inkinga yabo inye ibuhwaba buhwaba yibo benza ukuthi namhlanje sihlupheke silale egangeni sidliwe zingwenya gcine sesilimazana sodwa ngoba kumanje uma ungabukuthi ngo-December sisesigangeni manje sicabangela abantwana khona le move fanele bagqoke badle ngaloko imali okuncane silakho kodwa ngithi komunye lo munye othola isenti akasizi omunye lo munye ngoba sihambile sihluphekile singabantu bani futhi ohlala singabantu bani kodwa ngelinye lamalanga uNkulunkulu imthandazo uzoyiphendula ngoba yena uNkulunkulu uyaphendula ngesikhathi sakhe into okufanele sibe yazi ukuthi uNkulunkulu unesikhathi sakhe lendlela yakhe isikhathi sewatchi akanaso akasisebenzisi ngoba iwatchi kalidalanga iwatchi ladalwa ngabelungu so kufanele ukuthi sikubekezele konke esikwenziwayo lokwenzakalayo kodwa sibe kwazi ukuthi ngelinye lamalanga kuzolunga ngiyakwazi ukuthi kungehla kabi kwabanye abantu lokho engokukhulumayo kodwa into engizolitshelwa nayo ukuthi ibandla lisibusayo lisibusa ngenkani yokuthi liphethe izikhali zelizwe so ayikho into esingayenza lapha ngoba thina sinazo izikhali
sanibonani ngiyabingelela nami kustudio 7 ngilapha eJohannesburg ngiyathinteka kakhulu uma ngizwa udaba olumalungana nabotshekesha asebehluphe ngayo endaweni yasesintwini esigabeni sakithi futhi kuyacaca njengoba nje libelenza i-interview lapha nofuzwayo webhejhi lukaZulu uyakucacisa ukuthi kukhona umuntu olesikhundla oyisiphathamandla kuhulumende wezana othuma abantu laba noma okhontrola abantu laba ukuthi bahlasele emandebeleni babulala abantu ngezifuyo zezakhamisi ziganyulwe zibulawe uhulumende asiginto angayaziyo phela into leyayiqala ngamanje kudala ikhona kudala isenzeka nxa sekuze kuvela la kwabezindaba kutsho ukuthi into vele eyaziwayo uminister of state security nalowo uyaziwa vele ukuthi into ahlale iyenza so kuyabonakala ukuthi ZANU-PF government aso legitimate government it's a rogue state it's a military state nxa kuyimilitary state kutsho ukuthi abantu bazenzela noma yini abayifunayo ye bazenzela noma yini abayifunayo ngoba akula mthetho khona vele iconstitution ayisebenzi after ikhulu yokukhitshwa kukamgabe vele kuzange kulunge lutho kubusa amasosha yiwoda phetheyo lapha nomnangakwa naye ukhontrolwa ngamasosha ipower kalayo kumele kulungiswe isimo saseZimbabwe kungenela boSadak kungenele mhlambe nayo i-UN yona le
labo ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin lo mongameli wakwele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky bahlangene eFrance izolo emizameni yokuqeda impi ephakathi kwamazwe abo. Ibandla elibusayo kwele India selethule umthetho odinga ukupha iziphepheli ezibaleke emazweni azo ngezizathu zokholo amaphepha ukuba izizalwane zakulelo lizwe. Kodwa lumthetho uthiya phandle iziphepheli zokholo lwesiMuslim. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Amaqwetha amabandla amabili athi elama-Republicans lelama-Democrats ethule amazwi awo okugcina edalele ephalamende izolo phezu kwamacala etheswa umongameli Donald Trump. Iqwetha lama-Democrats lithe ubufakazi obethulwe kuleli dale buveza sobala ukuthi uTrump wephula umthetho ngokudinga ukungenela kwele Ukraine kudaba lwezombusazwe weMelika. Ngakho lithe kumele uTrump asuswe embusweni. Kodwa iqwetha lama-Republicans okulibandla likaTrump likwalile lokhu lisithi akulacala elikhona. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo mgcini sihlalo MDCT khonapha eMelika umnumzana Dan Moyo.
Well, akusabani ukuthi uTrump vele bazobimpeacha. Lokho akusanitwa lokubuzwa ngoba I think i-evidence ama-Democrats abayivezi evezekileyo kuma-hearings iyakhombisa ukuthi uTrump wawuphula umthetho. So ayikho enye indlela. Makuyukuthi ama-Democrats ku-House of Representatives bafuna ukuwabholda i-oath of i-constitution abayenzayo ukuthi bazoprotecta ilizwe from ama enemy aphakathi langaphandle. Le nto ezekele ngoTrump le isobala ukuthi uTrump wawuphula umthetho ukubehave ngaphandle kwe-constitution. So abala ngenye indlela ngaphandle kokuthi bamimpeach. Udubo luzoba khona kuzoba kuSenate ngoba iSenate icontrola yoma-Republican. So kula i-trial yakhona izoyenzekala khona ama-senators azobe yijury and efunakala i-2/3 majority bamkhiphe ofisi. Kula sibona ukuthi kuzoba lohlupho khona.
Ngamanye amazwi singathi uTrump kasoze aye ndawo, kasoze akhitshwe esihlalweni.
Yeah, well, unless ama-Republican abe serious nge-oath abayithathayo oyokuprotekta isizwe bayekele ukubaphathisene ngoba even umntwana ku-grade 1 uyayibona le nto yokuthi uTrump wawuphula umthetho according to i-constitution yala into ayenzayo ngoku-hold ama-funds from Ukraine lokuthi Ukraine imenzele i-favor investigate uBiden yinto engavumelekile engekho emthethweni kuleli lizwe. So mina ngokubona kwami izinkipha uTrump beta sezaye ndawo angiboni nge-election kaNovemba eyiwini uTrump and futhi naye phuma embusweni lapho ngibone siyejele uTrump ngoba kulamacala amaningi okumele athoniswe ngawo.
Babe sitsho njalo abaningi moyo ngesikhathi sokhetho besithi uTrump kasoze afa aba ngumongameli weMelika.
Yeah, well, liqiniso lelo bam-undermine, but I think ama-Democrat asevukile manje. Abantu abaningi abazange bavote ngo-2016 ngoba becabanga ukuthi hayi vele ama-Democrat azowina, uTrump angeke awine. And remember futhi uTrump wawina ngoba nge-electoral college, otherwise i-majority ayizange imvotele. So come November 2020 abantu abaningi sebebonile ukuthi lizwe lapho liya khona akuseyi-America abayifisayo le. So abaningi bazophuma ngobuningi babo besiyavota. Ngiyakutshela ngiboni mina uTrump ewina, especially ngoba ugeleke bonke lo babenzile.
Umnumzana Dan Moyo ngomgcini sihlalo we-MDCT khonapha eMelika. Baleke imbiko elisithumele yona ku-Facebook. Norman Gwenya othiwena sifuna ama-passports abo. Arthur Khumbu Ncube othiwena morning msakazi. Mpande yamadoda amathema othiwena ibumbulu lobo. Pressure Nzuza othiwena livu kanjani emsakazweni. Time na moyo uthiwena uhulumende weZimbabwe wenza ngoba wezwa ngobani ukuthi wonke umuntu ohlala ngaphandle kwelizwe uyasebenza. Decent Golide kaJamila uthiwena linjani emsakazweni, uyabulisa lawe. Hayi, siyaphila. Kuzoba lobani laphana? Vasco Nyaningwe Moyo uthiwena siyavuka msakazi. Kwanele Trust and Love uthiwena msakazi wakithi, ninjani nonke? Wish you a prosperous day.
Sikhombisa beloke befa ngenxa kaSathane. Uyabona wena Sathane labantu bakho kumele uphume emhlabeni kababa.
Unduna Malabo umfana kaDubugwendo esiqibela uhlelo lwezindaba zekuseni ngengoma yakhe ethi Sathane. Hayi ke sizigqibe ngokukhangela ebezihamba phambili. uhulumende sekwezele izizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe impatalo yokuthatha ipassport njalo uthi kumele zihlawule ngedola leMelika. Kwanele likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo 7:30 ntambama phela. Mina lani asweni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Olivalelisayo, muntu ngamilinkomo.